olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yakhulayo abantwana sebetholakele kube yisililo esedlula abantwana abangakatholakali bekhala ngoba esikwaziyo phila ukuthi umntwana khale ngasabonakali kunokuthi imikhulu ligcele phala sesikwazi ukuthi hhayi awusela lithi abantwana sebesukile emhlabeni.
Abantwana abahlanu bemangweni webulili ma-East Plumtree abakade becatshangelwa ukuthi bathethwe ngumfula uMoza Lusimotsi bevela esikolo izolo batholakele beziphilele.
Uduwe esilalo ngohulumende ukhona khathesi ukuthi akalamali ukuthi afake kuma-industry. So sizabona ukuthi izigqoko ezilungiswa lapha eZimbabwe khanye ziyadura uwedlula ezivela eChina lezo ezivela eDubai.
EleZimbabwe libikwa lilahlekelwa izigidi zamadola ngomnyaka ngenxa yokungena elizweni okungekho emthethweni kwempahla zokugqoka ezivela kwamanye amazwe ezilentengo ephansi kodwa ziphangisa ukuguga.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamuhla sixoxa ngokuchinisa ihlobo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abantwana abahlanu bemangweni webulili ma-East ePlumtree abakade becatshangelwa ukuthi bathethwe ngumfula bevela esikolo emaqhekeni primary school izolo batholakale beziphilele lamuhla komunye umuzi lapho abacele khona indawo ngemva kokwehluleka ukuchapha umfula uSimotsi. Izakhamizi zalindawo eGoba zithi kufanele uhulumende aqedise ukwakha isikolo iGoba primary school ngendlela yokwenqabela isehlakalo esifana lalesi. Omunye wabazali balaba bantwana umnumzana Solani Moyo uthi abantwana laba abaleminyaka ephakathi kwelichumi lelichumi lantathu babambene izandla bachapha umfula uMoza kodwa bananzelela ukuthi abasoze benelise ukuchapha uSimotsi ngakho bahamba umango ongamakhilomitha amane baze bathola umuzi lapho abagcinwe khona kwaze kwabalamuhla. Izakhamizi zeGoba ebezilokhu zibadinga njalo kuthiwe zimelele amapholisa azingcwethi ekudingeni abantu emanzini zichaphile umfula uSimotsi zabafica kulowo muzi lamuhla ntambama. Umoyo utshele iStudio 7 ukuthi iningi lezakhamizi ebeziduduza imuli zalaba bantwana aziyanga emasimini lamuhla njalo kuqhamuke esinye isililo bebona ukuthi ngempela abantwana bayaphila.
Oyikhulumayo Solani Moyo eGoba kogambo. Okwenzakaleyo ukuthi izolo futhi babuya ntambama bathola ukuthi umfula ugcwele. Umfula lo ogcweleyo bathi sebengenile sebethi kumele bengene ngaphakathi babona ukuthi angeke bekhona ukuba ngale ndlela babuyele emuva bathole omunye umfula futhi nawo abiza lethi ngesinothi usugcwele basuke ukuthi baye kuphi. Abantwana labo beyi-5 bagcinwe bona bohamba ngathi kube yinhlanhla ukuthi babe nokuthi bonke kubuye umqondo ukuthi bahambe baye komunye umuzi eduze nomfula lapho abafike bahlala khona bephinphari yomfula emibili. Sathola amafoni namhlanje ukuthi abantwana kabatholakali zamlendezi ngokuba ngifone izindawo bezifisa ukuthi khona abantu bangabadinga njani. Lakale kwabuya abanye from 20 kilometers from laba abahlala khona abadala bezula abadlula emzini wami ngoba mina ngokwami ngingumntakamfoti nomntakadadewethu labade bengabonakali labathe ngokufika-ke ngase ngifona sengisiza ukuthi hhala mntana sebetholakele komunye umuzi lapho abayiba abalele khona.
Bahamba imango emide yini kuye esikolo kumbe ngabe bekulo muntu obakhangeleyo njengoba bekusazakala ukuthi izulu linile imfula igcwele?
Problem enkulu sisi sizibusa from 1980 izikolo zikhatshana kakhulu nalapho kuhlala khona abantwana njengoba nangitho nje sinabantwana laba abakuma-primary sibe labo sisizilaqala abayi esikoleni ngendaba yemifula ene labo esecondary labo njengoba imifula kunje njengoba nisigcwele bazoqeda 3 bengahamba imifula le egcweleyo akuna ngamabridge sikhuluma nje sinesikolo abadisigoba primary school ngangaya khona emahofisini amakhulu kubhaliwe kuGoba primary school but nxa isiya kuleyo ndawo kumbe isibanga kuphela akula lutho njalo ngeke sitshe kudaladala kumele kengeyibo abaphelezela abantwana basezikoleni ngoba kuyaye sekuwumsebenzi lo ukuthi nokubuya uzobathatha njani ngoba imifula isigcwele kakhulu okumangazayo.
Bekunjani emzini leyi abadala bemelela abantwana bedingwa?
Bekhala bengaboni abantwana baphumule bonke izini lezihlobo labanye nje baphume bonke namhlanje kulilanga ukuthi babesemasimini bathile bachotha lezinyo emathini bahamba badinga bathenyaka abantwana sebetholakele kube yisililo esedlula abantwana bangakatholakali bekhala ngoba esikwaziyo thina ukuthi umntwana khale ngasabonakali kunokuthi imifuli igcwele saba sesikwazi ukuthi hayi awusela lithi abantwana sebesukile emhlabeni kodwa lenhlanhla kankulunkulu abantwana batholakele kodwa abazali kade bekhala iziyembezo okumangazayo.
Lo mnumzana Solani Moyo, omunye wabazali abakade besesabela ukuthi abantwana babo bathethwe ngumfula ePlumtree.